Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Usukunabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana libaningi lisenza izikoroni emalayini nempuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela Obhadaya Moyo ovunyelwe umthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso se-bail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokho kuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele ekuhambe nomunye.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabo baba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Zalathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupalane 64 asebesilile. Bakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19 abanengi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. So kulabantu abayisithupa asebebulewe umkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu kokuthi banompolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana libaningi lisenza izikoroni emalayini nempuphu lawechukela la ngaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane sokuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi sihlale phansi.
Ubona ngozani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba umqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni, bexokozela emalayinini lokulandela. Abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations. Abakulaleli lokhu abantu. Balokhe besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iflu nje izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu betitibele ngokuphiwa kukadokotela Obhadaya Moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso se-bail kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza iofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye Drugs International okanya ilabaqondisa abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane no COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Nguaya usentelongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi unguwaya labanye bakhe abalobelana izivumelwano lohulumende ezifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana lomnangagwa. Okwamanje uDokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye nonkosazana Barbara Tanyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Nje ngingumemba wephalamenti baningi abantu ababefuna ukubonakala bebaphindelana abanye bakhona asiyabebazi ngoba kodwa lokho kodwa yithathi standing yakho ngoba lami ngismayile ngihambe sithi angitshela ngithathe ipicture lawe ngithathe ipicture la ngismayila nxa umuntu kwane zihambe zikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingasebenzithi bese nikeza utshe kuthi lona ngiyamazi ngisashokhe vele
ubona njani khona kwenzakala eZimbabwe umzwelelo Chuma uyakhuluma lapho esithi ubukhona ungazani ukungathembeki elizwe leZimbabwe
abahlakala bekuma-pictures zepresident isikhathi esiningi bajale ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawudlawu abahambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ukujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident laloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethathe i-picture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe igombolozele i-corruption. Wakhangela kunesikandali se-COVID-19 ese-drugs like ikhampani abathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebebonakala kuma-pictures bezomnangagwa from 2019. Umnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonethe 60 million US dollars. So ngabe lokhu president inamanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olokudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyishuka khotha abantu bethi hayi upresident akekho upresident umsulwa upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Kwelithe amafitshane kwamphendula ubaba.
I-corruption ayikho. Njalo asifuni ijustifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale. Kodwa engikutshileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umuntu esethethe ipikitya nopresident kumbe esefike waqhubilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayethusela abanye laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasesethuka sethukisa into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo and yikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzethu ecourt ukuthi ezeke kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena uyakubele thuba elokuthi ukhulumisana lo president kumbe uthathe ifoto naye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ukubani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucinise izinto engayisiyo. Upresident ugalas dinyeko sokuthi ezi-corruption why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebemisa representative abanye bebe bezomtshela into engayisiyo sesikubone lokhu kaningi kade sesikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sike mali sigqele imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. That is, immorally, it was spent still. Since then, there were NRA signals. But we are food, but yes, the man is in Gaga, very sensitive, Vusa, Ulanu, and Vuga, Sacha, is that Rapa, that he are. About when she actually says, Bengo, Lulu, and Hali. But can you know? Namanga for the CMDA, so a lot of people who come by the, in this representation, about the corrupt activity. Into Malaysia's Kanye Zunaziana, and then says to the placard out, Omuya Romuya Twilis Pamano Sak. Let's not just generalize for the president to corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was.
So, hold on, Temple.
Yeah, yeah.
Sorry, you go back to Koga. You go to Koga. When a lava went there, I see what ekhoni sibamnele sibafake egcikeni lapha sidile ngabo bona labana ayikho ukuthi sike sinokusibambatha izinto sithi hayi ele system corrupt ekhona ukorrupt sidinga abantu ukubona bona lokho bathatha sisebenze ngabo ukuthi kethi isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu gifts bayatshontsha izimali batshontshe baze batshontshe le mali ze-COVID ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu iimuli zabo yizo sezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyisele lukhulu lokuqala okumele ukuthi nga uyazikhuza njengomuntu omdala ashiyane le nto zokutshontsha lezi akhokele ilizwe leli kuhle abantu baze basuthe ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazehlulekela laye kumele ahambe uminista we-health umoya uyazehlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama utaliyani wekhuluma akuphose lapho ngamafutshane kolide
ngiyabuza umama utanyaniwa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entelani ngiyitshilo leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele irokhonyayo ngendlela epheleleyo yena umuntu omdala phela kasonza akhangele ama-lidiphithi lento zonke bakhona abantu abaenza imisebenzi nalyana ama-line ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale sebesenza lokwana sebesenza into engayisiyo ekuyeni loku kukhulumela ivini ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi bona iplasi esisinike 60 million iam very sure yindaba abayifika yona leyo bayitsho kuye nakakhulume ithaba ukuthi xa abantu besenza into enze kangaka asikubikeni ngabi esizweni sonke ngaze ngawukhulume ngekeza
siyakuzwa kolete
onto mqeda kolapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wokuntu khona so it's something ayebikelwe ngendlela naleyo kodwa sokuphuma ngale labana abantu asebeyenza ama-netiqitis ngoba yena ngoprezident bona ngasuze ahambe esenye icontract ngale phansi ngale phansi sebesezokuni yinto abana sizikhakhaziana and deal with that and deal with it decisive ukwenze ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across
khangela umnangakho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewaqandile lokho ekhona they are walking spot free okufunira babanjwa kathesi asikwazi lokuthi bayangaphi beyitshontshe imali zenasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi wakuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kuright adifend iparty yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda iparty yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dule wenda siyafuna kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi kona angigabuli lutho njalo angidifendi lutho ngikhulume udala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abayenza i-corruption vele bafakwa in front of a firing squad mele kuhle kube lidwaba ngoba basilimaza basibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite khona singagcoli ngakho lupho ufuna ukupainta into le yebrush nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakakukhorapti uwenzele ukuthi uthi kukhorapti
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyaluta yinto esiyaziyo leyo lowo abamvaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hayi bayenza umsebenzi okufanele beuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
yesdala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
yenza umuntu kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafeza izini ngendlala silama-minerals agcwele ilizwe lonke kodwa siyaa
lapha sizwe umnumzana Jay Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le studio 7.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 laku 15460 kilohertz shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo kodwa sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namashumi amane 142,745 sebasila. Ubongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni le-Tulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwelamelika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umandla
lobaba mkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili siqoqa ngodaba lwamalobolo ngilobaba uMnqondo Banzi Magonya lomama uShila Sibanda. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe itheyona ivele iqala ukuba khona. Sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapho esikhona namhlanje mfokamthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu silesintu sakwethu, umntanami aziqhenye ngakho, nginikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami.
Abantwana
bezinkanyezi.
Ye, masibanda khonapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho? Kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda.
Awuziloboli Dube. Into ebulalayo ukuthi sokunemali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangiza asithi ngiyazilobola, benza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizikhandise kulowo muntu zibuye futhi zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi sike sibuyeleni esintwini sethu, kuhlale phansi kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi-ke Magonya khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labo wazala khona ngapho liyabe lixoxane ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedphele ukulobola sula amalobolo likhulume likholisa kunjani kwakunganjalo kudala?
Bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngiwumuntu ocebileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo kumbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi mbuzwisise ngale ndlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngu-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umntwana besukile ekhaya la. Umamazala ngimhlonipha ngizule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabi ngumama wami ngoba inhloniphe nginika umama zala wezule nginika umama ongizalayo.
Ethelelithuba ukuthi mbonge umama uSheila Sibanda lobaba uMnqondo Bazimagonya, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Soke isikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo moshe mthwakazo moshe yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe-Father's Day. Sithinte abanye abalaleli bethu kuWhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-Father's Day. Lawe ulakho ukuphosela amazwi akho, ulakho ukusithinta kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga balandeli kukhunjuzwa ukuthi i-Father's Day. Bengakwazi ukuthi i-Father's Day. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni. Ngiwugcinekile ncuthu. Ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani, igama lami ngivusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya. Kwasikhobokhobo ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami onzalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje. Siyabonga kakhulu baba, kuningi esikufundileyo kuwe and kuningi sisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi kwe-Studio 7, basakazi abahle esibathandayo. Lona okhulumayo ngumahlulizida zimfungele ngifoka amashelela ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda ku-BH 77. Ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela ngifoka amaginyi iphepha ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami ngenhlanhla ke usaphila. Ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho, ngendlela yokuzehlisa, ngendlela yokuzithoba, ukuhlonipha abantu besifazane, ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi, igama nguPaul Ndlovu, umfana waleflaphuzi kwagodla kwamahlaba ayithwani wathi umavula mpondo umathi umavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo baba yazi ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya, ubaba wami usithiye last year ngoMeyi mhlaka 17 Meyi. Kodwa-ke ngithayilala kahle qhawela amaqhawe ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazo omuhle, kodwa isikhathi yiso esingasavumi. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami. Mdala Siziba Msayikwa Veki Themba Hobe, kuwe mdala ngithi ngiyabonga. Happy, happy, happy Father's Day. Ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba, sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo mthwakazo omuhle. Sizohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 p.m. Zulukandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilapho ukungibamba kuTwitter kanye laku-Instagram @BigMy3BigMyke3 yoni username yami. Kwanelokwa namhla wole valisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe esikuphathelweyo nguntungameli Nkomo namhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngontungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinga iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi kakho kubantu onamandla okuluthambisa, lunguvubi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunazelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe yabo India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ukubana izinja ezizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le nto othiwa ifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucacileyo. Inja ilakho ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilakho ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abe sesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluleta uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ukubana uphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batale uba uzibani ukhona, ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamazwi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu yini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ukugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo? Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze ubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele ngabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonga uphahluka nje uze phonga ukukhuluma lento ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi lekukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Kulukula sisiza sinika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. UNkulunkulu okuthula agcine alondolozwe ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingcwele emlonyeni wethu kakuphume ubonga lokudumisa wena. Siyalathi kuze kungina phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu ke Jakel Dala Ntukamelekomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Usukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.